ndaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lamukela ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 28 kuNcwabakazi 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje,
i-court ithe ubaba uNdiweni angabhadala i-$500 yamara TTS uzakuphuma. Angaphuma ke ahlale emzini wakhe entaba zinduna, njalo abe siyabika emapholiseni once every week nge Friday.
Ngobe lokuxokozela kwenjabulo lapho umahluli womthethwandaba we-High Court wakobulawayo enqume ukuthi avunyelwe ukuhlawula isibambiso sebail ukuze athonisiswe evela ngekhaya induna uNdiweni.
He's unfounded. I've never heard of abductions. That is no propaganda.
Akusilo qiniso lokho. Angizake ngizwe ngokuthunjwa kwabantu. Yiwo amanga aluhlaza la. Angizake ngikuzwe. Nxa kukhona okwenzakalayo okunjalo, kumele sikuzwe kuvela emapholiseni.
Inhlanganiso yabalwa impi yenkululeko ithi izehlakalo zokuthunjwa kwabasekeli bebandla eliphikisayo kanye labalwela ilungelo loluntu ngamanga. Isizalwane seZimbabwe esezihlala kwele Melika phansi kwenhlanganiso ye-Christian Fellowship International, CFI, banomhlangano wabomnyaka ngalimpela sonto. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Kube lokuxokozela kwenjabulo lapho umahluli womthethwandaba waphezulu we-High Court wakobulawayo uJustice Thompson Mapikwa enqume ukuthi induna uMnumzana Felix Nhlanhla Yamango Ndiweni aphiwe imvumo yokuhlawula isibambiso sebail ukuze athonisiswe evela ngekhaya edabeni lwakhe lokuphikisa isigwebo asiphiwe ngumthethwandaba kaMantshi eselukhuni. UAnastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngugcweleyo.
Loba nje umtshutshisi uMnumzana Kudakwashe Jaravaza etshele umahluli uJustice Thompson Mabhiwa ukuba kasivumi isicelo sikaNdiweni esokuthi avunyelwe ukuhlawula isibambiso sebail. UMabhiwa wale ukuvumelana laye esithi leli cala lilakho ukwesulwa. UMabhiwa unqume esipha unduna Ndiweni imvumo yokuba akhululwe lapho avalelwe khona ngokuhlawula isibambiso sebail samakhulu amahlanu amadola, i-$500. Usikhwica Mfundo uWelshman Ncube, igqwetha lenkampani yemathonsi Ncube Law Chambers elimele uNdiweni labanye, uchasisa okwenzakale namhlanje.
I-court ithe ubaba uNdiweni angabhadala i-$500 yamara TTS uzakuphuma. Angaphuma ke ahlale emzini wakhe entaba zinduna, njalo abe siyabika emapholiseni once every week nge Friday anytime kusukela ku 6 ekuseni kusiya ku 6 wantamba. Yiko isinqumo se-court esiphumileyo leso.
Mhla ka 19 ngoNcwabakazi emthethandaba kaMantshi, uJaravaza utshele idale ukuba uNdiweni wadiliza isibaya lothango lwesinye isakhamuzi esingaphansi kwakhe uFethi Mbele. UMbele ubikwa wayemangalele ikhosikazi lakhe uNonkangelo Mpengesi ayemthole esemacansini lenye indoda. Induna ibikwa yapha isinqumo sokuthi ikhosikazi likaMbele libuyele kibo okwenyanga ezintathu athi esephenduka. Kodwa yena wakhetha ukuhlala laye okwabangela ukuba induna ithume abantu ukuba bayediliza uthango lwesibaya sikaMbele ukuze asuke esigabeni ngoba efileke ukulandela isinqumo somkhokheli yomdabu. Ngakho ke eveza ukungahloniphi idale lenduna. Lokhu kubikwa kwenzakala ngomnyaka ka-2017. Umonakalo wesibaya sikaMbele ubikwa ulesisindo samakhulu amathathu amadola i$300. Encwadini yesicelo sesibambiso sebail amagqwetha kaNdiweni athi isigwebo asitholayo asihambelani lomonakalo njalo akulampahla eyachiswayo lesikhali esasetshenziswa ukudiliza isibaya yisitsha esingasingozi. UNdiweni ubikwa walandela amasiko lemithetho yesintu eqhutshwa lapho umuntu ethe waphambanisa esigabeni. UNdiweni ubegwetshelwe ukuhlala ejele okomnyaka lenyanga eziyisithupha ngumantshi uGladmore Mushowe. Kusenjalo kulamalunga amahlanu eMthwakazi Republic Party asethe abotshwa ngemva kokuzolalela icala likanduna uNdiweni. Ababotshiweyo ngumnumzana Patron Xaba, uNdaba Zelizwe Ncube, uAkim Ndebele, uMongameli Mlotshwa, uPrince Mazilankatha Ncube. Laba basavalelwe ebulawayo Central Police SID Law and Order Section lapho osokukhangelelwe ukuba bathole igqetha labo kodwa abakubotshelweyo abakakutshelwa. Ngimele iStudio 7 yobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Kusenjalo ke abenhlanganiso yabalwa impi yenkululeko eZimbabwe National Liberation War Veterans Association bathi izehlakalo zokuthunjwa kwabasekeli bebandla eliphikisayo kanye labalwela ilungelo loluntu ngamanga alenhloso yokungcolisa uhulumende. Lokhu kugcizelelwe njalo ngabenhlanganiso yeZimbabwe Citizens Forum. UGibson Pepe usethulela lolu daba ngugcweleyo eseHarare.
Lokhu kuphume emhlanganweni lenhlathela izindaba owenzelwe emahofisini aweZimbabwe National Liberation War Veterans Association eHarare namhlanje. Unobhala wale nhlanganiso umnumzana Douglas Mayia uthe imbiko lemifanekiso yalabo abathi bathunjwa batshiywa belimele kayisiwe yeqiniso kodwa indlela yebandla eliphikisayo yokungcolisa uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Lokhu kuza ngemva kokuba inani lamalunga ebandla eliphikisayo le-MDC elithunjiweyo kumaviki ambalwa edluleyo liqhubeka liqonga. Umayiya uthi nxa lokhu kuthunjwa kwabantu kuliqiniso kumele kuveze sobala njalo kuvele lasemapholiseni ayiyo alomlando wokucubungula lezi zehlakalo.
He's unfounded. I've never heard of abductions. That is also no propaganda.
Akusilo qiniso lokho. Angizake ngizwe ngokuthunjwa kwabantu. Yiwo amanga aluhlaza la. Angizake ngikuzwe. Nxa kukhona okwenzakalayo okunjalo, kumele sikuzwe kuvela emapholiseni.
Uma iya uqhubeke ethi konke lokhu kwenziwa ngenhloso yokushushuzela ukuthi uZulu ajengisele ukuze iMDC igenqule uhulumende kaMnangagwa.
There is no need to try and get power. That is
taking. Akula sizathu sokuthatha amandla kuhulumende ofuna ukuthuthukisa inotho ngomnyaka ka-2030. Lokhu kwenzakala ngoba abemelika lapha eBritani bayakwazi ukuthi intuthuko le ingagcwaliseka bayabe sebenqotshiwe. So siyaqhubekela phambili ngokuvikela lesi sizwe njengesakwenzayo kumpi yenkululeko.
Lokhu kugcizelwe umkhokheli wenhlanganiso yeZimbabwe Citizens Forum umnumzana Taurai Kantishaya yena othe amazwe angentshonalanga anikeza iMDC imali ukuqoqa inhlelo zokudonga ukuthula ezinjengokutshengisela okunodlakela elizweni okuyikho osekudala ukuba osomabhizimusi bengabe lesifiso sokutshala imali eZimbabwe.
We must come to a point of understanding that we are under siege as a country. It's not about President Mnangagwa.
Kumele sizwisise ukuthi kulabasihlaselayo njengesizwe akulani lochamisa lokho. Lokho kubhekane lathi sonke esifuna imisebenzi. Siswela imisebenzi ngoba akula muntu obuya le mali yaphandle ezesungula amabhizimusi. Inkohlakalo ayisiyo exotsha amabhizimusi kuleli, kodwa ukutshengisela lokhu okubhidliza impahla zabantu.
Kodwa lokhu kusole izingcwethi ezicubungayo zombusazwe ezithi imbiko enja kumelanga izwakale ivela kunkokheli yalabo abalwela ukukhulula leli lizwe. Umnumzana Mlungisi Dube uthe ukuthunjwa kwabantu kuveza isandla sikaMnangagwa ekuthunjeni kwabantu kusukela ilizwe lithatha uzibuse.
Kutsho ngumnumzana uMahiya indaba edanisayo kakhulu ngoba nxa sikhangele ukubana abantu abasuka besiyalwela iZimbabwe babelwela ukuthi abantu beZimbabwe bekhululeke. Kodwa nxa sesinanzelela ukuthi amaoveti yiwo asengabantu abangabahlukuluzi babantu ukuswelakala kwenhlanhla enkulu kangaka. Ngoba siyananzelela ukubana akungeke kwenzakala ukubana abantu bebe bethathwa behlukuluzwa uhulumende engayenzi lutho. Kungani uhulumende engakwazisi ukuthi ebambe laba abantu abathatha abantu ezindlini ukuthi esitshengise nxa kungaengelasandla ekuthatheni kwabantu, esitshengise ngokubamba abanabo izikliwi lezigebengu ezibamba abantu ezindlini.
Ukuhlukunyezwa kwabaveza imibono etshiyeneyo likahulumende kuqhubekela phambili ngendlela ezitshiyeneyo ezigoqela ukuboshwa, ukubhaxabulwa kakubi kanye nokuthunjwa. Izolo kusabalele imbiko yokutshwaya kakubi kwelinye ilunga le-MDC eKwekwe ngabacabangelwayo ukuthi ngabasekeli be-ZANU-PF, kodwa umsekeli kaMphathi Ntambo uzokwethulwa kwembiko. Umnumzana Energy Mthodi ulobe enkundleni yokuxhumana yeTwitter ukuthi uhulumende akasoze azihluphe ngokutshayana kwamakhikhitha. Amalunga ebandla liphikisayo baveze ukukhonona ngendlela amapholisa akhanya edonda ukucubungula amacala wokuthunjwa kwabaningi elizweni. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguGibson Bebe.
Selokho sekudaba lunye sixoxelo nobhala jikelele kogatsha lwabatsha kubandla le-MDC kobulawayo. Umnumzana Pasha Raphael Spanda uthi wayedingwa ngabacatshangelwa ukuthi ngamapholisa ensitha we-CIO ngeviki edluleyo abathi sebemswele bathumba uyise bamtshaya kakubi bamtshiya emangcwabeni eluveve eduzane le-Country Park eMadabukabusa. Umnumzana Spanda uthi uyawasola amazwi enhlanganiso yabalwa kumpi yenkululeko abathi lokho kungamanga ngoba kulobufakazi.
Ngizathanda ukukubeka kucaca ukuthi kamvumelani labantu laba beZANU-PF abathi lokhu abathi ukuthunjwa kwabantu ngamanga, ngoba kula muntu ongafuna ukudlala ngempilo yakhe achaywe abanjwe kanzima azaza ayivukele esibhedlela azazithole kusesimweni esebe singayenzi. Ubufakazi bukhona bugcwele. Okokuqala, ubaba wami wathethunjwa wathethathwa ebusuku omakhelwane basendlini eCountry Park bakuzwa lokho. Okwesibili, zikhona incwadi zikadokotela sikhuluma nje kunje sichitha kuchitshwa layo kuhanjiswa yena lokhu zeni esibhedlela esiyakhanyelwa. Ubufakazi bukhona. Enye into futhi okufanisa abantu beZimbabwe bebeyazi ukuthi khonkona ngakusoka kusiyo case eyodwa yena le esikhuluma ngayo. Maningi ama-activisti kati sasezibhedlela. Sikhuluma nje izolo ukhona ochayiweyo u-chairperson wabontanga wama-youth e-Midlands. Uchayiwe izolo. And it's evident uchayiwe ngabantu ngama-youth e-ZANU-PF. Sikhuluma nje usesibhedlela. So aso zinto esingathi kumbe ngamanga kumbe izinto esizicabanga zimpilo zabantu lezi. And ungakunanzelela ukuthi okwinto okwangikhona kuyafanana ngoba kungani bathageta kumbe bahlose kumbe bakhangelele kakhulu ukuhlukuluza ontanga.
Imbangela ubona ingani kuyini yokuthi abantu bekhulume kanje, ngoba siyabona ukuthi bakhona abanye njalo abathi abakukholwa ukuthi ngempela abantu bayathunjwa betshaywe.
Okokuqala ufanele sikuzwisise ukuthi abantu bonke abeZimbabwe akula muntu oyalayo ukuthi abantu bayathunjwa. Umuntu oyalayo kumbe abantu abayalayo ngabantu beZANU-PF. iZANU-PF yeyalayo ngoba yikho ekwenzayo. Sonke siyakwazi ukuthi kuningi kakhulu okwenziwa iZANU-PF bekuphika. Kuqalisela endabeni zeGukurawundi, endabeni zomrambatswina, kuze kuze kufike endabeni zanamuhla abantu belokhu bethunjwa. Lokho kodwa into abanjani, izinto abaziyalayo. So akusethu usukuze iZANU-PF isale ukuthi lokhu abakwenzi lokhu ngamanga. Siyakwazi konoko. Asonto yanamuhla iGukurawundi babehlezi beyiphika, yayihlezi saliwa lanamhla kuyaliwa ukuthi abantu bexolise. Mrambatswina lakho
into efananayo khathesi abantu bathunjwa abantu batshaya abantu basezibhedlela sikhuluma so kumhlophe lokufana le nto yena le abayenzayo bayayala ukuthi ilizwe limikulo kodwa kumhlophe kwaziwa ngumuntu wonke ukuthi hhayi ilizwe limi kakubi umkhono uma usebenzi abantu abanamsebenzi akulamagetsi akulamanzi kodwa izanu p f iyakuyala khonoko
Lo ngumnumzana Patrice Sibanda onobhala jikelele ogatsha lwabatsha kubandla le-MDC kobulawayo. Sixoxelaye ekhona kobulawayo kusenjalo ibandla leli lithi amapholisa alenqabele ukutshengisela eChinoyi leMhangura esithi kabaziswanga kuseselesikhathi njalo incwadi yabo ayitshengisi ukuthi ngobani abazakhuluma labantu kule imkhosi. Ibandla leli lenqatshelwe njalo ukutshengisela emadolobheni phose wonke ngamapholisa kumaviki ambalwa edluleyo esithi njalo lona lithi lokhu yikwephulwa kwesisekelo sombuso esilivumela ukwenza lokho. Ku-Live Talk lamuhla kuhlelo olwe-Diaspora Forum sikhangela inhlupho ezibhekane lezizalwane zeZimbabwe esezihlala kwele South Africa lapho abachayeli bamagonyethi bakwamanye amazwe abahlukunyezwa khona. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Amalunga enhlanganiso ebona ngeziqondiso zokuthengiselana kwenyamazana zendle Convention on International Trade in Endangered Species sites abikwa iningi lawo esekela isivumelwano sokumisa ukuthengiswa kwendlovu zemazweni awezwekazi le-Afrika kwamanye amazwe ikakhulu zisetshenziswa emidlalweni yokuzilibazisa emazweni athuthukileyo anjengeMelika. Uhlelo lapho esikhangela ukwenziwa izizalwane zeZimbabwe esezihlala kwamanye amazwe namhlanje sikhangela ukwenziwa ngamakholwa esiKristu asebehlala eMelika. Abenhlanganiso yeChristian Fellowship International balomhlangano wabo abawenza kanye ngomnyaka bewenzela ezigabeni ezichiyeneyo owalonyaka wenzelwa edolobheni leAtlanta esigabeni seGeorgia kusukela ngolwesihlanu mhla ka-30 kuNcwabakazi kuphela ngesonto mhla ka-1 kuMpandula 2019. Abaqoqe umhlangano walonyaka abesigabeni seGeorgia umfundisi Jaffet Ndemera okhokhela inkonzo yePilgrims Community Church engomunye njalo wabasungula inhlanganiso uthi akubizwa ozwayo lonyaka eAtlanta ngoba abeza emhlanganweni bazathola ukudla kwendlebe intshumayelo evela kubafundisi abambalwa abakhona pha eMelika labavela kwele Canada, Zimbabwe laseSouth Africa abagoqela umculi olodumo umfundisi Toki Chivaviro odume ngengoma yakhe ethi Ebenezer. Umfundisi Ndemera uchasisa kabanzi ngomhlangano wabo walonyaka kwingxoxo ayenzelo Praxedis Jeremiah weStudio 7.
Umhlangano we-CFI sawuqalisa ngo-2005 lapha e-Atlanta. Injongo yethu lapha e-America bekuyikumitha ama-needs achiyeneyo esilawo ngoba ngapha e-America kasila o-anti abasincedisayo kwezomendo, abantu abasincedisayo abantwana, ukukhulisa abantwana, njalo ukuba le ndlela yokukhonza ngayo ebesikhonza ngayo ekhaya. Sizwa sile something missing ngendlela enjalo saqalisa i-CFI. So siyahlangana kanye ngomnyaka nge-Labor Day weekend ukuzadumisa uNkulunkulu wethu lokuzakhana ubuntu bethu lapha emhlabeni.
Wenzelwa ngapi lonyaka?
Lonyaka sise-Atlanta kodwa siyazama uku-rotator ukwenzela ukuthi kube le-fairness ku-travel kwabanye. Lonyaka sise-Crown Plaza Hotel 1825 Virginia Avenue lapha e-Atlanta. Ngomnyaka olandelayo siyabe siseDallas siyarotator ukuthi sincedisane njalo kwenzelwe ukuthi injongo yawo njalo ngeyokuthi senze i-revival lapho esikhona ukuthi kungaba labantu abangangeni isonto kumbe abangelabudlelwana labantu bakithi beZimbabwe bebe sebekwazi ukuthi house lomhlangano lapha silabantu lapha kuyenzakala ngezikhathi eziningi sibili ukuthi abantu bathi hayi mina bengingazi ukuthi kule sonto lapha kumbe kule mhlangano enje kumbe kulabantu bakithi lapha. So iCFI isinika ithuba lokuthi sihlangane njalo sazane.
Ilizwe ongalipha kwabasekhaya bayesabela ukuthi nxa abantwana bangaza emazweni kabaseyi kukhonza ngendlela esilandelayo ekhaya. Lilakho yini ukuthi libamungele abantwana bona labo njalo babazise ukuthi nanana kulezi nsonto ezinje ezilakho ukuthi zikwakhe?
Kakhulu sibili, kunje ngisebenzisa umzekeliso wesonto ethi Pilgrims Community Church. Silabantwana abangu-6 abafikileyo abaza kuba ngama-students lapha for the next 4 years. I-CFI ilakho khonokho, kunje one of ama-themes azabe efundiswa ku-CFI yalo nyaka yokuphendula umbuzo owokuthi when they see us, ama-young adults, ilizwe lisibona njani, njalo thina sifanele siphile njani. Njalo ukuphendula umbuzo wakho, abazali abasekhaya sifuna bahlaliseke sibili besazi ukuthi umntwana engavela azitshengise ukuthi hayi lami ngifuna ukuba phakathi kwenu, yebo ye, kulabantwana abakuthi ungeke wazi ukuthi silo mntwana wakithi, kube lalokho abangahlangana lakho. Kodwa abantwana abazivezayo siyazama sibili ukuthi sisebenze labo, sibancedise even isikolo, njalo lenhlalakahle yaleli lizwe, njalo lokukhumbula ukuthi singabantu abavela eZimbabwe, njalo sile identity yethu. Kule i-conference abantwana abancane bazabe be ama-children's ministry, one of the things abazabe bezenza yikupainta i-flag yethu eZimbabwe, lokufunda ukuthi each color ichoni. Sile njongo yokufundisa indaba ye-identity yalapho esivela khona. So abazali bethu kabazi sibili ukuthi we are working on abantwana. Esingakucela ukuthi basincedise ukuthi bakhuthaze abantwana ukuthi bengaze befike ngapha bedinge amasonto awakithi, ngoba lathi siyabe sifunda sisebenze lapho.
Isikhathi sethu asavumi. Ungaphinda njalo ukuthi lo mhlangano wenziwa nini, uphela nini, ngaphi kwangkhona?
Umhlangano uyabe useCrown Plaza Hotel, 1825 Virginia Avenue. Uzaqalisa ngolwesihlanu August 30th, uphele mhlaka September 1 ngesonto. So okwamalanga amathathu siyabe sindawonye sidumisa sikhuthazana, njalo sisazana, sichumayela i-gospel.
Ababuyayo bakhanga bangabe bekhangeleleni?
Yebo ye, silaba fundisi, silaba hlabeleli abachiyeneyo, silama gospel artists. The main one esilaye, of course, ngubaba uTT Chibabiro owahlabela ingoma ethi Ebenezer labanye. Silaba chumayele abafundisi omalele bayabe bevela eCanada. Silaba chumayele abazabe bevela eDallas, abama mhlangano achiyeneyo, obaba uSundire, obaba uKwesha, obaba uMarandure from the SDA in Dallas, siloba uGuthu from the Atlanta SDA community.
Lo bekungumfundisi Japhet Ndemera wenhlanganiso yabokholo lwesiKristu ye-Christian Fellowship International exoxa ngomhlangano wabo walonyaka lo. Praxedis Jeremiah weStudio 7. Uqhamuke udlakela edolobheni le-Pretoria kwele-South Africa kwadutshulwa omunye umtshayeli wamateksi wafa. Lolu dlakela lubikwa luqale kulandela ukubulawa komunye umtshayeli wamateksi ngabacatshangelwa ukuthi ngabokuza. Imigwaqo ibivaliwe njalo lesitimela esivela edolobheni le-Cape Town sisiya eJohannesburg besingenelisi ukuhamba ngenxa yodlakela lolu. Abantu bangene ezitolo batshisa amathaya ezimota. Kodwa amapholisa afike adubula abantu laba ngenhlamvu zerabha bahaza lentuthu ehitshayo ukuze benelise ukuletha ukuthula. UChris Gande weStudio 7 uxoxele umgcini sihlalo wenhlanganiso yezizalwane zokuza kwele South Africa ye-Africa Diaspora Forum, umnumzana Vusumuzi Sibanda, othi bakhangelele ukuthi udlakela oluqondiswe kwabokuza luqhubekele phambili kunyanga ezilandelayo.
Ma usakhumbula kahlehle ngo-2015 kuye kwa, 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 kwabulawa kwamiswa izizalwane abantu bokuza lapha eSouth Africa eThekwini ngemva kokuba inkosi Silo siye sakhuluma sanikeza umbiko kwirali yazo. Sathi sikhulumile ukuthi ngona abantu kufanele bahambe abantu bashaye. Esikubona kwenzakala njengamanje ukuthi sithola amalungu kahulumeni ominiso ongqongqoshe nopremier njalo bekhuluma ngokuthi abantu bokuza badayisa impahla ezingekho emthethweni njalo bahijack ama-building. Kanti futhi ke izolo upremier walana eGauteng wathi yena kunemisebenzi namabhizinisi okumele ukuthi abe ngawo abantu ezizalwane zalapha eSouth Africa kuphela. And kunenkulumo eningi lokhu ikhulunywa ngabantu ukuthi hayi ama-spaza shop lezi zitolo ezincane lezi ama-convenience shop ma eranwa ngabantu bangaphandle bona badayisa impahla ezibolileyo kanti futhi njalo babathathela ibhizinisi ngoba badayisa ngentengo ephansi. So kabakwazi ukukhompyutha nabo. So kahlehle sibona ukuthi lo mbiko okhushwayo ngumbiko wokuthi abantu bezitolo kabasadingakali abafuni lelo bhizinisi lenziwa ngabantu bokuza ngaphandle. Yikho upremier ekhulume leyo nto. So ma upremier ngakhuluma leyo nto bese kuvuka kutshisa izitolo kutshontsha impahla ezitolo. And singabona umthetho uthatha indawo yawo kusobala ukuthi abantu basuke bekhuthaze inkulumo ekhulunywa inkokheli. Now akuhlali kahle ukuthi lokho ngoba Richards Bay kuleli viki esiqalile nje bekuvaliwe impela kwashaya abantu abaningi ngobokuza. Akunamtoboshiweyo njengoba nje besibona namhlanje ePretoria. Omunye sibonile ebhitula ngerabha bullet wela phansi ephethe iTV ebaleka naye bathatha iTV yena bamyeka bambophanga. Kanti laba bantu as long as bengabotshwa uma besenza lamacala ngeke bakubone ukuthi akulunganga bakwenzayo.
Kodwa imbiko ephumayo ithi yona okwenzakalayo lokhu ayisiko okokwenza labo kuza ngabachayeli nje bamatekisi. Kungakuhamba njani khona?
Into eyenzakalayo ukuthi abashayeli bamatekisi babaqale lolu dushi izolo. Kunendaba eziphikisanayo othola ukuthi njengalokho okwenzakala eSoweto ngeviki eliphelileyo kwathiwa khona abantu bokuza badubula ingane kungekho ngane ebhijuliweyo. Izolo umbiko osuke kulaba abamatekisi otholakele ngokuthi osomatekisi bafike erenkini labasebenzela khona bathola iqembu labantu okuthiwa lelo qembu labantu bekungamaphoyisa abasolti ngamaphoyisa nalaba abafana laba abadla izidakamizwa inyawo okubizwa ngenyawophe. Basebesithi bona labo bantu abadayisela labo bafana izidakamizwa yini ilawo maphoyisa. Kwasekusiba nodushe ke phakathi kwabo lapho and wagcina komunye wabebhijuliwe. So yiwumbiko ovelayo lona. Bese kusithi ngemva kwalokho sebesithi bona sebesuka lapho sebehamba beqamba amanga besithi lo odutshule ngani udutshule ngabantu baseNigeria abadayisa izidakamizwa ngoba babalandileyo. Yikho manje sebelwisa abantu bokuza. Ngaso sonke isikhathi uma kuzoqhathelwa nabantu bokuza kumele kuthiwe khona silisa ama-drugs kumbe izidakamizwa, silisa ukuthi kwenziwa amacala. Kanti yonke leyo nto leyo isuke nje ibe yikucatsha ngoba uma kuyukuthi kuliswa izidakamizwa ama-TV ayizidakamizwa nana asebehamba bengena ey'tolo bewathatha ngoba ama-TV akanani ney'dakamizwa, iy'tolo kazinani ney'dakamizwa. Kufuneke bahambe ngoba bathi bona bayabazi abantu abadayisa izidakamizwa. Kabahambi ngani bafike bamthathe lo muntu bayenze ukubopha okuthiwa khona i-citizenship, i-citizen arrest, bazibophele lo muntu lo bamthe e-police station bayonikeza ufakazi bokuthi lo muntu udayisa izidakamizwa. Babenze lokho kodwa bahamba bayoshisa iy'tolo bafike batshontshe bathatha impahla yabo okukhomba nje ukuthi ibugebengu obubangelwa yinzondo yabantu bokuza.
Lo ngumnumzana Vusumuzi Sibanda, umgcini sihlalo wenhlanganiso yezizalwane zokuza kwele South Africa e-Africa Diaspora Forum. Ubexoxa ecingweni lo Chris Gande we-Studio 7 ekhonale eGoli.
Come on, 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 come on Sondela Mumondia, Ista Bobis Nandamate, Sondela Ntokazi, Ungesabi Ntombente, Nizinikele Ngaphelela, Sondela Ngikumba Kumbe Kancane, Ungesabeli Khatshana, Angathathi, Ukubobotheka Kwakho Kungenza Ngikhothakhothe Umlomo, Obakho Ubuhle Bume Njalo, Uyinkanyezi Yenhliziyo Yami, Nizinikele Ngaphelela.
Sibonge ke lo mculo olifalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.